ebuyera endlini kababa ikhawelo tu ubaba udokotela uMorgan Richard Tsvangirai. Sihlangene njengabantwana be-MDC labantwana baseZimbabwe. Sisuke iZimbabwe yonke isebhuyera namhlanje. Sifuna ukuthi sibhekelezele ikhawelo tu endlini yakhe yokugcina. Sifuna ukumthelekezela ngendlela yokuthi laye lapha yakhona kuvungani ukuthi hayi abantwana babuyile basebelezela kubaba uTsvangirai.
Singathi-ke kukhanya ngazani kuyabe kulabantu abaningi kakhulu. Libona zani kuyabe kulabantu abaningi kangana?
Ngikhuluma kunjenje kumnyama kutethu lokuthi ngingababala nje ngekhanda ngekhanda ngabe ntambamanga. Izimota lethu zifika, abantu lethu befika. So ngibona ngazani sibili nesikhathi sethu sihambela abanye bazafika seziqedile.
Ye, sizakuthiwa le mgwaqo ulungisiwe sibili ngurhulumente khonapho. Kume njani makhumalo?
Yikho kutshengisa khona ukuthi uhulumende wezano nguhulumende wamanga ozama ukuvala uzulu amehlo, benze angazani balesizi kubaba uTsvangirai. Bona besitsho benetho iqiniso, bazama ukuthi bakhuthaze abantwana baseZimbabwe icabange ukuthi umnangagwa ubuye ngupresidenti olobuhle. Hathi kanti namhlanje khona besazi ukuthi umgwaqo lapho wawukuhlala khona ubaba uTsvangirai uvele ungahambeki, sebenamhla sebewulungisa. Bafuna ukuthabisa abantu, selaphuza ukuthi thabisa kakusebenzi lokhu. Abantwana baseZimbabwe sebediniwe ukudubeka. So lingaze lenzeni? Alitholi mavuti ebantwaneni baseZimbabwe ngoba sebediniwe ngani ngamangeni.
Nxa sisikhangela njalo sizokuthiwa-ke kulobaba uRaila Odinga uzahamba njani labanye ababuyile khonapho?
Ya, ubaba uRaila Odinga uhambe wayathathwa ngupresident wethu u-advocate uChamisa e-airport. Ngikhuluma uzabe khona naye futhi sinezethekile eziningi kakhulu ukuthi ngingathi lo uzakuthini lo uzakuthini. Asimeleleni abantu lokhu bebuya, kungenzakala ukuthi izethekele zibe ziningi inkambi eziningi ezinye.
Siboneleke lapha kumabona kude kulo mama-ke Opa Mchunguri Kashire khuluma sithi abantu bezanu PF kumele lababuye khonapho ukuze khalela-ke imuli kube ngithi umdeni kaTsvangirai. So lizabe lidlelana njani labo koTsvangirai?
Izanu yona mthetho wayo izele ungayibona isondelele eduzane lakho, kukhona abakufunayo. Ye, kubuya bangabuya ngoba kabaliswa, ngoba ubaba uTsvangirai yinde nguye umuntu kuleli lizwe ovunywa nguzulu wonke ukuthi liqhawe. Kodwa izanu ukubuya kwayo ibuya ngokuthi sisebenza labanye bethu ukuthi bazame ukuchithiza lo mthimba yokuthi siyefaka kubaba endlini yakhe. Kodwa akusoze kusimise khonokho, ngoba sesivele sibazi ukuthi ngabona besondela bafuna ukuzodiliza besebenzisa abanye bethu. Thina esizakwenza yikulandela umbono kababa uTsvangirai wokuthi sikhiphe abantwana baseZimbabwe phakathini bokugqikileyo, abafuna ukukhuluma, abafuna ukuthethisa, abafuna ukuyenzani, kabenze. Ayisikho thina esakuthunywa ngubaba. Ubaba wathi sikhiphe abantwana baseZimbabwe ebugqilini sibase eKenani, wasinika ubaba uChamisa. So sesimelele ukuthi sihanjiswe abantwana bethu eZimbabwe eKenani.
Esingathi-ke kuyaba ngumlayezelo oqakathekileyo uza kwethulwa mbani khonapho-ke we-MTCT?
Hayi, kakubuzwa lokhu kubaba upresidenti uTsvangirai wabona ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi athathe isigodo akanike ontanga bake bazame nabo ukuthi bayenzulu. I-National Council yethu yakugcizelela khonokho uzulu waseZimbabwe ukugcizeleli. Ukhona ongaba nombuzo ukuthi kakugcizelelwanga? Yena lowo ngilethembule ukuthi hhayi kwamele sinincedise sibi ngoba kuyabe kule nto engayisizi.